VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngoNkwenkwezi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibe lengxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka.
Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umunisipala wakobulawayo unika amakansila alithumi lasikhombisa isicoco zokuba ngabahlonipha bedolobho lakobulawayo. Ababalisi bathi abasamukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amakansila kanye lamalunga edala lepalamende enziwa nguhulumende. Lokhu kubikiwe ngosaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage.
Ekhuluma ngemva komhlangano awenze lomlawuli wedala lepalamende, umnumzana Jacob Mdenda eHarare lamhlanje, osaphethe isikhundla sokumela iMelika kweleZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage uthi yena ilizwe lakhe liyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
We had great conversation learning about the progress and the state of
Sibe lengxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la. Silethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela ehlele ngayo.
Unkosikazi Savage walile ukukhuluma ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kabajabule ngokuthi uhulumende lokhe engakaguquli umthetho ophathelane lokhetho.
I think we have seen some progress to date.
Sesizwe izithembiso zenguquko enhlangothini zonke zempilo elizweni. Silethemba lokuthi zizogcwaliswa njalo asikhangeli indaba zokhetho kuphela, kodwa sikhangelele ukuthuthukiswa kwenhlangothi ezithile ezifana lomnotho, ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umbuso okhululekileyo lokunye.
Uqhubeke ethi kuningi okuhle asebekuzwile ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka, elethemba lokuba uhulumende uzagcwalisa zonke izithembiso azenzayo emphakathini. Esephatha ngomhlangano awenze lomdenda uthe ngeminye yemizamo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leMelika. Wathi iMelika izaqhubeka iphathisa eleZimbabwe enhlangothini ezijiyeneyo zempilo, kungakhathalekile ukubana kwenzakalani elizweni. Isipha isibonelo sokuthi ilizwe lakhe lisanda kupha isipho soncedo lwezigidi ezilikhulu lamashumi amahlanu zamadola, $150 million, phansi kohlelo lokuphathisa kwezempilakahle, ikakhulu kwezokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza ele-HIV, olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief, kumbe PEPFAR. LeZimbabwe liqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lephalamende lonyaka, okwakuqala ngemva kokuthola uzibuse weleBhilithani kungela owayengumongameli Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba jikelele ukuthi umuntu wonke ukhululekile ukuzobona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe, njalo usenxuse inhlanganiso lamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labantwana eChildline Zimbabwe bathi inani labantwana abahlukunyezwa elizweni liqhubeka likhuphuka. Inani leli selisedlula inkulungwane ezilijumi ngomnyaka. Umevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe Childline baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba emaofisi nabo awe Eastleigh eHarare wokwazisa ngosuku lwe International Child Helpline Day olunanzwa mhla ka 17 Nkwenkwezi olwabekwa eceleni ngabe Child Helplines Community eZimbabwe likhangile lokunanza lolu suku emkhosini ozokwenzelwa eMasingo Civic Center mhla ka 18 kuyona le inyanga ngaphansi kwendikimba yethi Using Inclusive Technology for Children and Young People's Well-being All Day, Every Day. Embikweni wabe Childline Zimbabwe laba ofundwe ngesinye seziphatha amandla zayo, umnumzana Clemence Wega, bathi kukhangelwe inani labantwana abahlukunyezwa mihla ngemihla.
Child helplines have been set to provide a reporting platform for children in various countries.
Indlela ye-Childline Helpline yasungulwa ukusiza abantwana emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke ekuncedeni kulokho okuyabe kubehlele. Injongo yokuthakazelela lolu suku ikwenza kwazakale uba zikhona indlela ezingasetshenziswa abantwana ukubika okwenzakala kibo.
Ophethe ngezemfundiso ku-Childline umnumzana Alfred Ncube uthi usuku lwe-International Child Helpline Day ngolokukhumbuzana ngokuhlukunyezwa kwabantwana.
Nxa sikhangele indaba yokuhlukunyezwa kwabantwana elizweni leZimbabwe kuyindaba esingathi iyindaba sibelidingwa ukuba ikhangelisiswe kakhulu ngoba baningi abantwana abahlukuluzwayo esigabeni lapho isiphuma khona. Kudingeka ukuthi sisebenze ngamandla kwenzela ukuba abantwana labo bevikelwe ngendlela ezijiyeneyo. Bayahlukuluzwa ukusa kwamalanga lathi njengenhlanganiso ye-Childline. Siyathola izincingo ezikhulunywa insuku zonke. Abantwana befona labanye abadala befona bekhuluma ukungaphathwa kuhle kwabantwana ezindaweni ezijiyeneyo.
Ulandisa ngendlela abahlukunyezwa ngayo abantwana elizweni. Iningi labo kungabahlukuluzwa ngendaba zemacansini.
Kulokuhlukuluzwa kwabantwana emacansini, kulokuhlukuluzwa kwabantwana betshaywa belinyazwa, kube lokuhlukuluzwa kwabantwana benganakwa besikelwa benjalo bevodwa, kube njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana ngokuba bengahanjiswa kungabe kusesikoleni kumbe bethengelwe izimpahla ngabazali. Kodwa thina njenge-Childline nxa sikhangele lapha abantwana iyaningi abahlukuluzwayo bahlukuluzwa kwezemacansini. Yiyo engathi uhlobo lokuhlukuluzwa kwabantwana oluvamileyo kakhulu. Nxa sikhangele kulokhu abantwana abasifonela besitshela khona labanye abantu abavela ezigabeni.
Uthi iningi lalaba bantwana abahlukumezwa kwezemacansini kwenziwa ngabantu ababaziyo, abanye babo beyizihlobo kumbe abangane bemuli.
Akusekhwiwo kana kwakudala okwakuthiwa obhinya abangaziwayo yibo abahlukuluza abantwana. Ungakhangela even lalabo abayenza ukokuhlolisisa mayelana nokuhlukuluzwa kwabantwana bayaveza ukuthi abaningi abantu abahlukuluza abantwana izihlobo eziseduze kakhulu.
Uncube ukhuthaza ukulondolozwa kwabantwana nguye wonke umuntu.
Esikucelayo njalo sikudingayo ukuba sikuncedisane ngakho yikuba njengesihlobo labangane nxa silabantwana kasibone nini ukuthi abantu esibachiya labantwana kungabantu abathembekileyo.
Abe-Childline Zimbabwe bathi bathola inani eliphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane ezimbili lengxenye zale imibiko evela ebantwaneni ngelanga besebenzisa indlela zokubathinta kungelanhlawulo i-toll free kunombolo ezithi 116. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo 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 mtswaka domuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanisipala wakobulawayo usenike amakansila alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa ebedolobho lakobulawayo u-Alderman. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Umcimbi lo ubuhlanganise amalunga edale lephalamende okansila umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku kanye lezakhamuzi zakobulawayo. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin K. Moyo ongomunye walabo abaphiwe lezi zicoco uthi lokhu yisibongo esiphiwa abantu asebesebenze njengabo kansila okweminyaka elichumi kusiya phezulu.
Isibongo angithi esingathi thina ngesikhiwa yiona enikwa umuntu oseseve njengokansela okweminyaka eminingi. Usually iminimum ibi 8 years but kathesi ngenxa yokuthi kulama 5 year terms sesikhuluma nge 10 years. Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umoyo wengeze ethi kugcotshwe abantu abalichumi lasikhombisa yena engomunye wabo.
Besingu 17 mina ngicobe abangu 16 lami ba ngielevator to the status of alderman.
Ukansela Gideon Mangena ngomunye wabasebenzi alderman.
Isicoco lesingizamukela sibili kuhle kakhulu kabi. Nqa umuntu ophiwa isicoco kambe ngazonda. Ubongo anti isibongo. Ngiyajabula kakhulu. Ah sibuya ngalula. Sibuye sibili ngehard work ngoba iroad yakho na ibi full of ama potholes akuthambanga.
Unkosikazi Thandiwe Khawuma uthi ukunikezwa kwabo kansela izicoco lezi kuyinto encomekayo ethi uhambelana lemisebenzi yabo emihle.
Mina bembona ngani ye kuhle ngoba basebenzile iminyaka yena le abanye basebenzile ama 3 terms 15 years abanye 10 years. So kuthi ukuthi kumele labo babonge banike isicoco ngoba basebenzile ku community ku city council isikhathi eside kakhulu.
Umansipala wakobulawayo ubikwa kunguye yedwa elizweni lonke okhokhelwa kakuhle njalo engavumeli ukufuqwa languhulumende. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mohammed Hassan Isat nguye yedwa ophiwe ukuhlonitshwa kokulotshwa egwaleni lwe-Civic Honours Book ngenxa yemisebenzi ayenzayo eyokuphathisa uzulu wakobulawayo kanye ledolobho ngendlela ezehlukeneyo. Phakathi kwalabo abagcotshiweyo owesifazana ngoyedwa zwi. Abaphiwe izicoco banikezwe ithuba lokukhuluma embuthanweni lo njalo bonke bebevumelana ukuthi uhambo belungelula okunye kubangelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Ngenxa yenkulumo ezinjalo umphathintambo wakobulawayo usukume waphuma umkhosi lo ungakachitheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela uhlelo lokuhlola uludlu olulamabizo abantu abazavota kukhetho lwalonyaka. I-voters roll inspection yona eqala ngomgqibelo kuliviki. Khona ukubhalisela ukuvota liyakwazi na ukuthi kusaqhubeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisi WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo. Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kumanye amazwe. Inkulungwane zabantu besiPalestina lamhla bezikhala ngemva kokulahlekelwa zimuli emangweni weGaza udlakela lokulwisana kwabantu balelo lizwe labe-Israel kubangwa idolobho elisemngceleni wamazwe omabili eleJerusalem lapho uhulumende weMelika asefake khona isigodlo sommeli wakhe kwele-Israel. Kuqhamuke ukulwisana okunzima lamhla emadabukakusa wapha abantu abane esigabeni sesikulu kwele Somalia esemngceleni walelo lizwe lelahlubuka kulo ele Puntland. Ababalisi bathi abasemukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo lezisebenzi zakhe ngoba sisincane kakhulu. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela izimta, iPTUZ le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zihlangene zaphuma lesinqumo lesilamuhla. Zithi zifuna iholo lazo lengezwe ngesilinganiso esifika kumbe esedlula amajumi amahlanu ekhulwini 150%. Uhulumende wazise izolo ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizaqala ukwamukela iholo elengeziweyo ngontulikazi. Sixoxe lesiphathamandla sezimda umnumzana Sifiso Ndlovu othi njengoba ababalisi bengemukeli imali le bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kusasa.
Imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu, njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalisi. Ngakho-ke ukunjenga kwayizolo ngisalile ngathi thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathaza. Nangu phela sibona engathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi ulesiza esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashuke ku-10% besiyafika ku-15%. Kodwa-ke esikukhangelele ukuthi izisebenzi akula sisebenzi selisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enkelele siyinkanuko zezisebenzi. Kakhulu nxa siqaenza lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungela mali engezelileyo, kanti njalo le cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya size sihlanganise amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni. Okwamanje hhayi usuke kungelasivumelwano njengokwayizolo.
Ilina likhangelelisa isilinganiso esinganani?
Kulomkhumbulo obanzi esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngalo liqathaniswa lendlebe zabantu asebuyangeni, kakhulu nxa kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana lokuguquka kwezinto kanye-ke lokulingana lemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile simile bethi bazamile behluleka ngaye bamike kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kwangale ku-15% kutshengisele ukuthi akula lutho esilwenzayo lokhu esinje sigungulozile udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lo nyaka siyakhweza kodwa sikhangelele ukuthi ibanga elisihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso sikhangeleleyo esile PDL index. Ngoba iPDL phela yiyo mali efanele ihole ngomnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlala khona ekuseni kusasa siqale zihlanga amakhandazi kulokho zokuthole sibe sihlangana ngekusasa.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iZimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ehlaziya ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya phela iqiniso babevele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende nabo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-PF bale mali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna, kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni. Sekuyipho kuvalavala nje sebekhangelane lwekhetho sema ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukumitsha izisebenzi zabo.
Ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi, ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje?
Ungaze unanzelele amazwe alomnotho ongathi ungconywana singathi o-South Africa laphana nxa izisebenzi zinikwa i-15% yimali eningi kakhulu ziyazithakazelele khona. Kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele khanya iyayingasiyimali ezwayo. So lokhu ngiphonga ukubavalavala nje ukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bangaze babe belokhu beba ngumsindo. Izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket yimalini bathi baqondane layo nale bengabevelwe bavumele babeqiniwe.
Kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi isikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho?
Uyabona ngokuthi umfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile, kanti yona i-200 million abayizizayo yokuthenga impahla zokukhankasa lezi ama-election bayithatha ngaphi? Nxa bona bekabe sithi bona iZANU-PF yayila mali. Izisebenzi zikahulumende kabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona. Okwakhathesi yokuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukhethe ukuthi kuqhedelwe edlule, kodwa abafanelanga babonge into engekho. Imali kabaniwe ngoba iZANU-PF yathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zisane zinika izimali zabo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho, sixokelaye eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani lenhlanganiso ezisebenzela uZulu zihlonitshwe ngokunikezwa imivuzo, zinconywa ngemisebenzi yazo emihle yokusebenzela ukuthuthukisa isizwe emkhosini weZim Achievers Awards wenzelwe eLondon ngempela sonto. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Bekulabo somabhizinisi abaningi abagoqela unkosikazi Tsitsi Masiwa, umkamnumzana Stride Masiwa, umnini wenkampani kamakhalekhukhwini eye Econet, yena obemenywe ukuba isikhulumi esiqakathekileyo kulo mcimbi. Lo nyaka umnyaka wesishiyagalombili umkhosi wemivuzo yeZimbabwe Achievers usenziwa kwele Brithani. Umnumzana Conrad Mwanza, umgcinihlalo weZim Achievers, uchaza ukuthi kusebenzeke kanjani lo nyaka.
I-2018 ihambe kuhle kakhulu ngoba ubonile ukuthi bekulo Mrs. Masiwa as a guest of honor. For Tina it was a very big endorsement ukuthi ubuyile kuZim Achievers.
Uyaphambili umnumzana Mwanza echaza ngenhloso yeZim Achievers kunye lamazwi ayenza lomcimbi.
Zim Achievers yenzakala South Africa, Australia, US, lase United Kingdom. Sise emazweni or sise khaya sonke singamaZimbabwe singakhona ukujintsha ilizwe if we work together somehow.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezinikezwe imivuzo kulo mcimbi ngemisebenzi yazo emihle eziyenzela uZulu.
Izo lami ngu-Didi Zilesibanda, namhla ngiwine i-Zim Panel's Choice Award kuma-Zim Awards e-UK. Ngithengise izigqoko zabomakoti, ezabokhaphi, ezeprom, konke okokuceca kwelanga elihle.
Sixoxe lomunye ojabule kakhulu ngokuthola imivuzo emibili kulo mcimbi.
Linjani, mina ngusithule Chuma, siwini award ye community lapha UK, sawina leko izindlovukazi community organization. Sincedisa into ze charity, uncede abantu abagulayo lapha, sincede leni izibhedlela ekhaya, labantu ababehlupheka ngamaphepha loba yini nje, siyazama ukuthi sibancedise lapha esikwanisa khona. Hence sisithi sincedisa i-United Kingdom siphinde sincedise laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu.
Unkosikazi Tsitsi Masiwa uqongosele ukuthi izalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni angaphandle kumele zisebenze zikhumbule ekhaya ukuthi abantu bayahlupheka bafuna usizo lwabo njalo bakwazi ukuthi kumele baphatheke ekuthuthukiseni kweZimbabwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisaspanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Donald Trump uthi akulunganga okwenziwe lilizwe le-Iran elisanda kusihlasela inkamba zamabutho awe-Israeli kwele-Syria. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi ilizwe le-Israeli lilelungelo lokuzivikela kulokho okwenziwe ngele-Iran. Ilizwe le-Israeli lithi mhlaka 9 ngeviki ephelileyo, ibutho le-Iran elibizwa ngokuthi Islamic Revolutionary Guards Corps Force ladubula inhlamvu zama-rockets ezingamajumi amabili enkambeni zebutho le-Israeli eGolan Heights. Ilizwe le-Israeli laphindisela ngokudubula indawo ezimbalwa zebutho le-Iran kwele-Syria ezigoqela lapho okugcinwa khona imibhobho lalapho okuhlala khona amapolisa lamasosha ensida awe-Iran asebenzela kwele-Syria. USanders uthi okwenziwe lilizwe le-Iran akulanhlonipho njalo ukuphindisela okwenziwe yi-Israeli kwenzelwe ukuthi ele-Iran lingaphindi futhi ukudubula amasosha alo. Uthi akumelanga ilizwe le-Iran liqhubekele phambili likhombela imibhobho yalo kwele-Israeli. uthi ilizwe leli kumele lizibambe kanye labangane balo abagoqela ibutho leyezibhola. USanders uthi kumele amazwe wonke omhlaba jikelele aphikise okwenziwe lilizwe le-Iran elilakho ukwenza ukuthi kube lokulwisana okumangalisayo emazweni atshiyeneyo. Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Yabazi phela uNdux Malax bachaya unyoka umangalisayo nxa sokubuya ke imuli yakoNdux Malax. Siyakwazi ukuthi kulo Ndux sibili umuntu omdala kuzobuya njalo uNdux Junior. UNdux Junior Malax umalaba sibili oshaya ingoma ezimangalisayo. Siyakwazi ukuthi nxa behlabela baqhalisa ngokuthi batshele khonapho ukuthi batshele babesithi phela bakhulume ngakhona okokwenzakalayo emhlabeni nje jikelele. UNdux Malax Junior ibizo lakhe vele kuthiwa ngu-Witness Malaba. So ngibona zane liyamuza kakhulu uyatshaya sibili. Ubaba wakhe nguNduna Malaba. So uNduna Malaba sibili wayitshaya ikantsha okumangalisayo xa sokubuya ezomculo. So ke lapha ke uthethe kuyise khonoko ke akudindayo nakho ke kancane uthandi litshaye lizizwele ke zulukandaba.
Oh mama babezwakala ngokhwehlela ngamazwi amancane kulo abantwana wabuyisilo kuphela evuzele kwenye kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu nkulunkulu.
NguNdux-ke umfoka Ndux Malax khona ngapho-ke elithulela ingoma emnandi. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Umasipala wakobulawayo usenike amakhansela alitshumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa bedolobho lakobulawayo o-Alderman. Ababalisi bathi ngabasemukeli isilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo wonke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.